Loko kuvezwe yisikhulumeli se-TCCC uNkosazana Fatsai Maere emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe e-Media Center eHarare lamhlanje. UNkosazana Maere uthi akusela ngenye indlela ngaphandle kokuyamukela iripoti le lanxa bekhonona ukuthi kayilayo inguquko akade beyikhangelele.
The gazetting of the final report on the 20th of February means that
ukudindwa kwale report mhla ka 20 February kutsho ukuthi sesisalelwe zinyanga eziyisithupha ukuya kukhetho ngokusemthethweni. Ingcwethi zethu zezomthetho sezisazise ukuba sikhangelele ukuthi ukhetho lungaba khona kumalanga aphakathi kwamhla ka 20 lo 26 Ncwabakazi.
Abe-TCCC bathi abazamela ibandla bazokhethwa ngendlela eyahlukile kulaleyo elandelwa ngamabandla amaningi eyokuqala kuyiwe kukhetho lwama-primaries. Isiphathamandla sohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC u-Councillor Ian Makone ulandisa kabanzi ngalokho.
We don't want to give the impression that the final product that came out
ngasifuni kwenza ingani siyayijabulela li final report. Kumele sazi njalo ukuba li report yezekhi yiyo esilungisiwe njalo siyawulandela umthetho thina.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngendlela efuna ukulandelwa ngabe-TCCC.
Nxa beza kulandela ngoba indlela abafuna ukubuya ngayo yiyo vele e-Africa sibili. Yiyo singayibiza kuthiwa i-African democracy. Ukuthi asipho ukubuya umuntu ingani ehliswe ingani uvele ezulwini ezoqala ukuthi kuthiwa lo nguye umkhokheli wenu, silenze ama-primary elections liphiwe amabizo lingazi ukuthi avela ngaphi. Kathi esingikhuluma kunje nethololo silenye indoda la esingayazi ukuthi ngiyangaphi engu-MP wethu yapho ukubuya ivela kumbe ivela ngaphi emayadini yakuya zoba ngu-MP wetshololo. Yindlela enhle kakhulu mina ngokubona kwami ngendlela ma ngikukhayela ngendaba ye-representation ukuthi sifuna umuntu omela abantu ebekwazi ukuhlupheka kwabo lokujabula kwabo ebekwazi into abazifunayo.
Uphinde waphatha ngodaba olwe-delimitation uGumbo ethi inhlolisiso asebenzile njenge-ZDI iveza ukuba zinengi izikhexwe ngayo.
Sinazelela ukuthi sibili izekhi iyenza ubuqili ekupheni kwayo amasithi akade khona okufanana lani lokuthi sikhangele iHarare kakhulu. IHarare ilabantu abaningi adult population ephume kusensus njalo ngakade kusetshenziswa iadult population njengokutsho kweconstitution kusection 161(1) ukuthi kumele kuyenzwe idelimitation ngava kwesensus kutshengisa ukuthi adult population iHarare ibimele ukuthi ipercentage elayo ibimele ukuthi ngayiphiwa amacity angu-34 so izekhi ayikwenzanga khonoko ma iHarare isile 34 i-opposition kuyabongasela party ele 2/3 majority eParliament. So isekhi ku-avoidile kunoko.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula usuku okumele lwenziwe ukhetho ngemva kokwethulwa kwe-delimitation ehlukanisa imingcele yokuvotela osoludindwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.